Ubuhlungu buyajabulisa kanti futhi kabusethusi sidila lo hulumende ofana lenkukhu ehla amaqandayo. Ngani sisho njalo? Esikwenzayo njengelizwe sokwedlula labo ababesikolonayizile. So kuyasijabulisa kakhulukazi ukuthi kathi umthetho lo ukopha usetshenziswa kwabaphikisayo kuphela laba kuma-civil society. Why singakazi sibone labo abebandlela ibusayo labo bephathwa ngendlela efanayo?
Kodwa nxa sikhuluma labanye lapha obachoyo abanye bena bezanu PF, nxa bekhuluma labo bathi amapholisa abesenza umsebenzi wawo. Ubone ngani bangabe bekhona ababotshwa ngokungekho emthethweni, njengoba sizwile kumnumzana Dubeko Sanda besithi engabe wayekhuthaza ukuthi kube lodlakele.
Mina bengizafisa ukuthi bona ababafowethu abakuzanu besifanele abangu-3 kumbe ababili abanye babotshwa ngento efanayo. Angisoze ngicela isikhathi esiningi ngizame ukuthi ngiphikisane lakhona lokho ngoba sokukuningi ama-cases angikhona esenzakala ehlasela thina esiku-opposition, ehlasela abakuba civil society organizations. And amapholisa sithi enza umsebenzi wawo, basebenzisa mthetho bani ozithola ubamba abebandla eliphikiswayo kuphela? You know, nxa ungasithi uyakhangela ukuthi umhlonishi uDubeko Sibanda uboshelweni, bathi yena kule nto azibhalayo enkundleni zokuxhumana ku-X okwakuthiwa yi-Twitter esithi, and nxa usithi uyakhangela into zakhona kuhle kuvele kukutshengisa ukuthi elizweni leli ungani akula freedom of speech, ungani abantu abavunyelwa ukukhuluma intando, abantu abavunyelwa ukuthi bazi-expresse. Ikanti-ke isisekelo sombuso wethu section 59 we-constitution uyasho ukuthi hhayi abantu bavunyelwe ngokubhisa, abantu bavunyelwe ukukhuluma, abantu bavunyelwe ukuthi benze. So sizithola sisesigabeni sokuthi kulomthetho obopha abe-opposition kuphela, kube lomthetho ovumela abebandla elibusayo kuphela. And sizakutshintsha khonaokunye kudala nxa sesithe sangena kuhulumente.
Lithini ngalabo abalokhu bebotshiwe?
Abalokhu bebotshiwe siqhubeka silokhu sithi kabakhitshwe ngokuphangisa. Okushike kube buhlungu kakhulukazi ngokukakhansila umeli Phusimoyo wenkulumalo ovalelwe ekhami, ongavunyelwayo ukuthi avakatshelwe, ongavunyelwayo ukuthi siyembona simnikeze ukudla. So uhlobona ukuthi laba bantu inhliziyo zabo zilukhuni, laba bantu sokungangangangale kokubopha, sokungangangangale kwezombusazwe. Ngoba awusoze ukuthi umuntu even umvalele entolongweni, umalele ukuthi athole ukudla, umalele ukuthi avakatshelwe, umalele ukuthi abone. Uhulumende lo wedlulalwana esasilayo owamabhunu owawusiphatha kakubi before 1980. Ngesilungu nxa ngingakubeka sitsho ukuthi these people have destroyed the gains of independence.